Isenzo somlisa lo wase Iraq kuyisenzo esitshengisela sobala ukuthi abantu base Iraq iloba nje kuyukuthi mhlambe yena engabe ukuthi urepresenta icekane elincane labantu base Iraq, kodwa ke kusobala ukuthi abantu base Iraq ngemva kokuthi impilo isidlulile bakhona abanye abalokho besakubona ukuthi ilizwe lase Iraq langenelwa lavithizwa kwabulawa abantu bebulawe lamahlayana, okuyinto okwenza ukuthi abantu base Iraq baqhubeke beloku besasela amagqubu aphakathi kwabo kuze kube lakathesi. Ngoba nxa sisekhangela ukuthi uBush waphuma nini, kuselesikhathi eside kakhulu waphuma uBush kwazongena Obama, kwaphuma Obama sekungena umnumzana uBiden kathesi. Kodwa ke lokho besamdinga uBush okutshengisela sobala ukuthi bareflecta babona ukuthi bafela mafufu. Into leyi eyinye kakhulu eyenza ukuthi izinto ezifana lezi nalezi sizibone kwenziwa ukuthi nxa kuye kwaba lo monakalo ofana nalowo, awukaze kube le ndlela eyenziwayo noma ama-structures afakwe in place atshengisela ukuthi angalungisa umonakalo lo owakhozwa yiku-invada ilizwe lase-Iraq. Yingakho abantu base-Iraq sebeyabona ukuthi okusho ukuthi laba bantu babengazelanga ukuthi bazolungisa ilizwe lethu, kodwa babezele ukuzodiliza leli lizwe ngezizathu thize zabo abazaziyo bona ukuthi kwakuyizizathu ziphi ezabenza ukuthi babe bazongqikila ilizwe lase-Iraq balidilize balenze into le abayishiya i-state eselikizwa kathesi.
Bona abantu abake baba ngabaholi ikakhulu khonapha eMelika la khona ngapho eBhilithane, isikhangela yena uBush oObama oTrump labanye, ngitsho lo Tony Blair khona ngapho, singathi basengozini enganani lanxa nje bengasekho esikhundleni.
Laba ababe ngumongameli kusobala ukuthi impilo zabo zisengozini kakhulu ngenxa yokuthi nxa sikhangela ngaso sonke isikhathi sithola ukuthi kwesinye isikhathi noma bengaze behambe beye kweminye imihlangano eyabe kuyukuthi ivulekile, mhlambe ingathi ihlanganyela labanye abantu abavela kwamanye amazwe, silokubona ukuthi kugcina sekusiba lobudlwangudlwangu obusuke sebusiba khona okutshengisela sobala ukuthi ngabe kuwukuthi abanye abantu bengathola ithuba lokuthi babafinyelele, kungabe khona okubi abangakwenza kibo. Lapha kwelizwe lase-England kakhulu umuntu ongathi uyazondwa kakhulu ngu-Tony Blair, ngoba ngendlela ayephathisana ngayo ephathisana lo-Bush ngalesana isikhathi behamba besiya-invada amazwe afana labo Iraq ngalesana isikhathi lapho kwabhubha khona abantu abaningi. Ngesikhathi kulo Obama asizange sabona ubudlelwano buka-Obama lo-David Cameron busiba seduzane kakhulu, okwenza ukuthi u-David Cameron kathesi noma ezihambela nje lapha usefana nje lo muntu ohamba nje ungathi ngumuntu ongakaze abe ngumongameli, kodwa-ke umuntu ofana Obama usaselalo igazi likaGaddafi elisezandleni zakhe elenza ukuthi impilo yakhe iqhubekele phambili ilokhu isengcupheni, okungawukuthi kuzaqhubeka kuloko kunjalo ukuthi nxa kuthi abanye abantu ikakhulukazi abamazwe la ahanjwa aba lokuhlukunyezwa ahamba aba lokulinyalelwa amazwe afana labo-Libya labo-Iraq labo-Afghanistan, izizalwane eziphuma kulawo mazwe nxa zingathola ithuba lokuthi zisondela neduzela laba ababe ngumongameli ngaleso sikhathi, ngibona ngathi kungaba kubi kakhulu, kungabe nomonakalo omkhulu kakhulu okwenza ukuthi sibone beqhubeka laba ababephethe beloku beqhubeka begadwa kakhulu ngezenzo abazaziyo ukuthi kwenzakalani, njalo umonakalo wabengakanani owabakhona owenza ukuthi babe sesimeni esinzima esinjalo.